benzane labantu 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 sina sasibuza nina benezane bo sina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini sina sasibuza nina benezane bo sina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini sina sasibuza nina benezane bo sina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini sina sasibuza nina benezane bo sina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini
ngisokuhlula amadoda yabikwa ngithi musisineka sekeqala ukusibwa kalo sebayasasazela but is introduced by the fool buti ngiqela ubaphinde futhi nama I'm from the city of gold bazoqitha uqhopho ngathi baqitha i-hunter's gold now I'm in the moving train mane ngiphanda ibalansa ngeke ngithatha ama-chance now I start to ease the pain ngisebenza namasoja omzimba ngifuna le easy now I start to see the face yini ngathi siphelile isikhathi sobuso befunny face
thina sasibuza nina benezane bo thina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini thina sasibuza nina benezane bo thina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini thina sasibuza nina benezane bo thina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini abafuni ngalendlile benzane labantu benzane labantu banomkhubo omubi labantu benzane labantu benzane labantu abakufuna ukuselekiseni benzane labantu benzane labantu thina sayifuna bona baxakekile benzane labantu benzane labantu izinto ziyabheda lo nombhedo benzane labantu benzane labantu aphinde ngaphunga ngaphuma unomphelo benzane labantu benzane labantu thina sasibuza nina benezane bo thina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini thina sasibuza nina benezane bo thina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini thina sasibuza nina benezane bo thina sayifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini thina sasibuza nina benezane bo thina sasifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini thina sasifuna thina sasenzela thina benzane labantu benzane labantu benzane labantu bafuna ukuthini